Behana masiva we Ngila baba mkulu
Kuthe lo masiko lokuphila kwabantu sizo zonke namhla sikhangela udaba lomlamo kambe umlamo ngubani lapha ekhaya ake sizweni ke uMadube usakhile line ukhona ngale ke kule Botswana lo baba umnqondo banzi Magonya ukhona ngale ke eBritani lezincwethi zamasiko esintu umlamo lapha ekhaya ngubani Madube
ngesintu uNqanthi ngathathwa njoba ngithethe abafowethu usisi wami kumbe umna wami ngilandele umlamo ngathi umna wami vele ngesintu ngiyumlamo ubaba lo ngithethe
Magonya
yebo umthemba
umlamo bani lapha ekhaya
hayi lami ngiyalibingelela abalaleli njengoba uMadube ekutsho umthemba umfowabo kaMadube omncane owesintwana kungakhathalekile ukuthi uphuma mphume loMadube kumbe ngabantwana abazalwa ngamajaha ingxe engumncane kuMadube engowakoDube ephuma ekhalweni lwakoDube umlamo
ehe pho uMadube lapha-ke umlamo kaMagonya kumele ukuthi baphilisane njani
ube ngumuntu oba very close to uMagonya aphinde abe very close to him niodadewabo kodwa lezi zinto ngangizibona zisenzakala ngesikhathi esesidlulekiso isikhathi esesikiso kathesi ziyenzakala ngendlela enhle ziphinde zenzakale ngendlela engarayitha umlamo uyakwaziuba ngumlamo sibili ibe too close lo babayabe ngithethe esendlini kungabi leyinye into nje oyicabangelayo umlamo uyaphinda futhi abe ngumlamo abe too close lo babo ngithethe endlini kuze kugcine kuzala umntwana kugcine kubuya umntwana ekhaya unxa ususithi uyadiscover uthole ukuthi hayi umntwana vele uvela khona apha ekhaya umlamo lapha abe hambe khona uright akakho right njalo ekuzeleni kakhulu kuloyinto eyabe ethe wangithatha lapha ekhaya
Baba Makoy.
Yebo mthembu.
Umlamo umenjani kolapho-ke? Nxa sukangele yena wena ngakho.
Hayi, ngiyakwazi ukuthi ufuna ngikhamata agobhoza mthembu. Hayi, kunjalo mthembu. Uyabona njengoba uMadube kubeka. Nxa ngingalamuza futhi ukuthi ngiyabe ngibambibele. uMadube akutshoyo ukuthi kwezinye insuku kuyenzeka ukuthi umkakhe abambe umlamo ivele ligcine liphuma uchago yikho akutshoyo ukuthi kwezinye insuku uyawuzibonisa kulo mntwana ekhaya kanti-ke khona akusinto embi Dube ikakhulu nxa kuyukuthi wena baba olapha ekhaya kuyinto oyikhuluma nomkakho ukuthi awufuni ukuthi ilifa liphume liyedliwa ngesinye isibungu phandle nxa kuyukuthi kulesidingo sokuthi ekhaya lapha kube lomunye umama wesibili okube lesithembu ungakwenza lokhu kodwa kuyakumela ukuthi kube yinto oyikhulumisana lwangwakho likuvumelayo
Madube ungakumela lokho
hayi
indabaangike
ngikwazi ukukumela mnami kumele ahloniphe umuzi wakhe phinde ahloniphe umuntu engihlala naye umuntu engihlala naye naye engakhangi bambi ivele lize liphuma uchaka ukubamba ye wakudala sazi ukuthi abadala babebamba njani babe libamba kungabi leyinye into eyenzakalayo but owakhathi esisibili uyabamba sibili ichago luze liphuma
sizaqhubeka ngodaba lolu ngeviki ezayo silo mama usakhile line uMadube lo baba umnqondo obazi Magonya lezi zingcwethi zamasiko esintu asihlanganeni singabaphilileyo ngeviki ezayo